impilei ngantase si ma abantu bese cawene sasizibona lezi ebhayibhelini bengizwe benasizwa sakwazi la nganta sokuliwo kokuhamba la ngoba sibona iPalestine Authority lama Israelis sebechana kubi and kungela muntu ongathi uyaba ngureferee kudala laphana sasi le lamaqembu anjengeAmerica leRussia ayo lama invested interest but okwakathesi sibona iAmerica is going through a turmoil layo ngepolitical situation yabo labo-Donald Trump and umongameli welizwe uBiden ngathiwa is not really active khonangale in the Middle East. Sibona ukuthi ukuyilekta abakuyenzayo uNetanyahu ngathiwa is a staunch supporter for Israeli separation lokuquma inhlabathi kaPalestine so yikho ngathiwa sokuxega izinto lezi.
Ngokubona kwakho impi le ayisoze indlondlobale ibe yimpi engathinta amazwe amaningi kakhulu njengoba sesisizwa ukubana i-Iran layo yethweswa icala lokuphathisa abalwa becatsha abe-Hamas.
Hayi, i-Iran vele yahlala ifuna ukuchana le-Israel usikisela kudala ikuthi babe ngela izikhali engathiwa zazi zabancedisa bengalwa. But kathesi siyabona ukuthi ama-Iranians banikwe izimali ngama-Americans labo bahamba bayathatha izikhali from Russia le-technology yangkhona hhayi lapha sokusiba kubi la sibona ngathi ama-rocket e-Hezbollah lawa are they doing extensive damage but sibona la i-Israel ngathiwa ile Iron Dome eyokuquma some of the potency yama-rocket lama-missile ajikelwayo but lokhu konke is not a good sign ngoba kade sesibona ngathiwa impi ye-Ukraine isiphela but sokuvuke enye le ePalestine le-Israel engathiwa yazi lokhu ekuchana since kudala ngantwa kathesi sokumele abantu baphonge ukukhangelela kuNkulunkulu ukuthi asincede ngoba isikhathi sangikhona ngantwa sezisekho.